ndini tanono kawande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Kande. Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi sizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebeleland South, phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza laseMadomo.
But you will not see a video. You want to talk about which I will. I saw a picture. I want to say, I have seen a lot of things happen. I want to have a from picture or till.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezibalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second of the prophets is determined to resolve whatever conflict is between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs, and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lweGukhulawundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi kudala kwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli khathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security. Nguye owayesazi ukwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi. Ukuthi abanye abantu bakhuluma ngeGukhulawundi bakhonjwa ngeminwe ukuthi bakhulumelani ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yeGukhulawundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. IGukhulawundi yayisemaNdebeleni leNkabazi. Mina lo engikhulumayo ngachaywa yiyo iGukhulawundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele, njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. UMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lweGukhulawundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kachiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yeGukhulawundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa ukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lweGukhulawundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo luhlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo. Akula muntu osokwabuya waza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho, bazaphiwa amasentshanyana engathi abantu bayicelile imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
UMongameli Mnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe, kuphele kube yimbali, nalokhu kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoku?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa uba ezovusa amanxeba kwesi sikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Yayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye leGukhulawundi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission, kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina. Nxa indlela ingekho, umlimi uzabona ukuthi isahluko leseGukhulawundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Bona manje sokhela udaba lweGukhulawundi, indlela umongameli welizwe, upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lweGukhulawundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombuqazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubonana umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe weGukhulawundi?
Abantu baloku bekade beloku bekhangelele ukuthi uhulumende angenele, akubonakale ukuthi kuyaphepha, kuphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abakazi zizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lweGukhulawundi? Kathesi uMnangagwa selusethena alubanjwe yibo inkokheli zomdabu, ngoba inkokheli zomdabu yizo ezinyuthwa ezingalacele ezilekela ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazwe
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli Mnangagwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela Mnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hathi njengopresident wezanupiye kodwa njengopresident welizwe leZimbabwe njengopresident welizwe leZimbabwe nohulumende onguye lo hulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ebumba yipi commission engakhangela lolu daba ngawe ukondile ukuthi ukhangele khona okwasekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokubrawundi alufinyelelise ngendlela efanele ngoba abanye laba beopposition bathanda udaba lolungapheli bese bekubelisebenzisa ngesikhathi ngasuza amavoti ngidinge ngalo amavoti okuyikho kuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokubrawundi sebegijima ngalo oluyilo ukwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathola amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokubrawundi so kuyadani And the Nagini Payang is a Kun Tabatu play with seven Utahalon Pukas, everything and Ama vote. Ama vote a team with Mumpukas, Arch, Utahalon Ground, Alu Pet, Alu Banji, is in Kokelism Tab, Zilu Pete, Ushe, in Kokelism Tab, Zilu, Jesus Lubamba, please, yes, you pinning.
Hello, okay, Umnumzana believe, Kaule, Ilung, Alevanza, Lesano PF in Jalo. Engomunye wabakhethweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni leCommission yeZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo yena othi uchayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abavele esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke eMatopo ngesonto. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza ngomgqibelo. Umgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni into engikhathazeleyo siswa umuntu ofake ividiyo ngefoni esithi kulo muntu odubula umgogo nge-life ammunition hayi lokhu lakumamuva ngazenkubona usetha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompoko one gunshot umuntu takes cover that's how indlela ebengiyikhangela so usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi ungasabi leqiniso kakho ukuthi okungekho yikuphi but lanxa kunjalo mina ngingathanda ukuzwa sokuthiwa sokule-violence umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona so kwelami iqula into enjalo vele kasiyifuni asifuni lokubona nje kusenzakala ngisazokuba ukwenza kanje
bathi abe bandla lezano PF yibo abakade bebangela udlakela bechaya labesifazana bebakhumula lezembatho
kusona na umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshuka lapha angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benqunula ubona amapikisha abantu bengasaqokanga ngizibuza ukuthi iikhamera ziye zafriza zasezihlangana labantu bengasaqokanga iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami zibhalwe ngo-onarebu futhi ngo-evelyn sasibala okunye sithi sonke kuthiwa nangena simkhangela uyathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away so iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusento zethu nakusimi i-commenti ku-social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto kuyenza abantu bengasakwazi le qiniso ukuthi yiliphi It should make simple logic. Now somebody was brave to take a video of gunshots. If ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video. I have seen a lot of things happen. Njalo ngifuna ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi ukubona ngingakacomment nxa ngingayibona i-video njengoba yiwama V11 maybe ngingathi in terms of violence esengikubonile I've heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba On both sides. One side will obviously try victim. But you can see that 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 you can ingena ku-social media bangumsindo. Thina esikuthumayezayo kuphela ngokuthula. Ya, amapolisa awaphenye asiphe impumela. Ngoba lokho kukuthi abantu beklakalale bebangumsindo bezama ukuthi bakuqula ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto akusikho ukuzakleda lokho kuyabe kungaqondanga ngoba uyabe usuthiye iqiniso phakathi khona lapho so thina siyamelela ukuthi kuphume uphendula amapholisa
lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umgcini sihlalo webandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi omunye wakhe weCCC umnumzana Solani nje eminyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe ukwenzakalayo
angilankathi ubaba uNdlovu ngiyindoda ebengiyihlonipha indoda oke kwayenzeka kwaba le violence emzingwane ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sicela ukuthi kungabi le violence njalo kuyindoda engibuya kusemconstituency njengomuntu wasesintwini kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esisithi sisenga ezimithiwe ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yime ngize ngabathatha komunye umuzi wakompofu omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisiba akhululiswa ene izibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu yinto ukuthi even amapolice engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba babona ukuthi ama-by-election sebayaluzile kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC bafa abafowethu bafa abazali bethu nge-ground labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda kodwa sithi khona izana soze sayilandela So yikho ngamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into eyikhuluma kayikho kungcono switch iphone off orungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu oyinothi uyaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le candidate yezano kuwadi 4 ngilethemba ukuthi kubazondisile ukubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekuthenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobunengi imota ezibe ziyi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo yafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi komthetho ubehamba laphana ezama ukunegosheta ecabanga njengobana uminister opa obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo osephalamenti njalo ngu-chairman we-province yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negosheta laye njengomuntu omdala wazazwana kathi ngayefika kathi ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela-ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlela
yilabo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu including u-MP wethu umama uThofa balimele kakhulu okungimaza i-accident yenzakele ngabo 2 amapholisi azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho awuseku ukuthi isizwe sakithi sahlupheka kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona estate house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina ngizathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye ematobo namhlanje lasesiza yena ukhona khona phe eMathebeleland ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli uDlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMathebeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yeZAC umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isethezwa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo 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 Studio 7 yebo Studio 7 hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa awo believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga long sebeqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani thina siyavuka banjani linjani lani khonapha labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi ebisenzela wona nawuze sikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngole Botswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje endithanda ukuyikhuluma yokuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupporta i-Triple C siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifana nala siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona udlame ngasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abazodlame futhi uma sesikhona sesisembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebesebehlathaba sokumnandi kakhulu lawo empilweni zabo ilizwe seliright okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu kodwa bebonta ilizwe limanga kahle abahlakaniphe bachane lento zokuvukelana labantu abantu bazama ukulungisa ilizwe lelisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubona konke lokhu
salibonani kustudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hayi indaba lezi azwakali kahle lizo akukhitshwe straight ukuthi bashaya amalungiza nophila azocala lelo uma kutrap kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela hayi siyacela speed 7 likhiphe indaba aziqondile ezinjalo njengathi kucatshangelwa hayi ukhuluma uma isho ukucatshangelwa hayi ufana lokuthi ngithi ngitshaya umuntu ngiyaziwa ukuthi ngitshaya umuntu kedwa kucatshangela ukuthi ngitshaya umuntu baba kuyabe kungayisiyimi phela uma ngicatshangela
sometimes ugcina usebengcono ukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esindebeleni akunamuntu othi amashona right njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli ndlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso yokuthi lo othi ufuna ukuphuma la makhalanga phela babekhala abanye kwaba ustudio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochifu bani kibo kona nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibili ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma ngabokhumalo ukhumalo nxa bengaphansi kwajahana induna ngini ngifuna ukuphuma lami beyinduna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezanu PF babi akeli cheese i-violence iyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mphu bantu bezanu PF aliyangeki asikuthi abantu betriple C balesaba kulanto emangalisayo ngani linamahovethi elichaya abantu umama lo khume kustudio 7 ethi uchayiwe lathi ayisiphela kulwele empini mahovethi alihlonipha lahamba empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalichaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence nasiyifuni lahamba empini lingangathi abaningi imbhobho alisakwazi lokuyichaya isifuba isezaqedwa zimbanje alisakwanisi lokugijima lingabi izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyohovethi umkhuzeni mahovethi kodwa nxa eliyohovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamisa labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-triple C anti-irejistiwe kanti linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvele layikakwenzi lokhu liwes understand the devil.
Siyabonga emsakazweni, siyabingelela. Bingelela abalaleli bomsakazo. Esilusizi kakhulu ukuzwa abantu bezana uPF City bayiwin election iminyaka engaka. Okulusizi sibuka lama video aphumela ematopho kanjenelwa yilokho nje iby election. Uthola abantu bezana besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu bethusi abakuleyo ndawo beze bakhombela ngezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi abafundi becampaign abantu bakuleyo ndawo babavimba bevijwa abantu ababuya kwamanye ama province. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu. Hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp. Sidibane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande.